udaba luka mnumzana Prince Dube Sibanda luqalisile umfakazi wokuqala unikile ubufakazi bakhe yindaba esazophahlulwa nje yinkundla ngakho-ke sizathi fahla singazami ukuthi si-influence inkundla ukuthi ibone ngendlela ethiyeneyo kodwa hhayi nxa sithi siyalukhangela hhayi sifuna i-witness nje hhayi ibibhuqa nje into zayo eziningi kubhuqa kucace ukuthi kanti usuka lapho esiya ngaphi umuntu nje otshengisa nje ukuthi hhayi ubuhlungu ngendlela into eziyo yona ngakho-ke hhayi sisezayisebenza siyiphuthe ngendlela efaneleyo
okuyikho okumqoka okukhulunywe ngabatshutshisi kuyini njalo ngendlela ukuthethwa kwecala leli okuqhubeka ngayo kuyathembisa yini
uhulumende kona athi kahle umnumzana Prince Dube Sibanda watholakala elezigaba ezazibhale ezanu PF must go njalo wazinika abantu abasebenza ko-Pick n Pay ngakho-ke wayezama ukuthi abantu bavukele umbuso owezanu PF ngakho-ke ngendlela thina esikubona ngayo sibona ungani yikuphelelwa ngoba umuntu uvunyelwe especially yena uPrince Dube Sibanda kuyaziwa ukuthi ngumuntu we-MTC nxa isithi zanu PF must go uqinisile ngoba yikho akucabangela ukuthi kufuze kwenziwe ngakho-ke ukuthi sengabotshelwa ukuthi ule belief yona leyo sibona kuyinto nje engelamsebenzi nje kuyikuhlukuluzana nje singamazimbabwe.